Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni.
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamasosha besithi basopho, kodwa bagcina kunyiba abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula izomthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuthi ukhetho luqutshwe kakutsha lanxa iZEC isiyethule uluhlu lwamabizo lwafaka kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette.
The Government of National Unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political settlement. Into ezabuyibalekela ukuthi sithi yikhothi kuphela. Kulento eziningi ezi-involved kupolitics ezingadlula umthetho.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane amakhosikazi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary okhuthaza amantombazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane.
Udocumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athile kuyini. Kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Jethro Mpofu.
Yoku bekungenzeka nxa i-CCC ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. I-CCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lo mhlaba bebezalalela. Manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla alaso isibindi sokuphumela ngaphandle. Yenze lokho okuthiwa yi-spring esakubone e-Libya, esakubone e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakala.
Amapholisa dokotela siyawabona ayaxwayisa athi bhasophu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamasosha besithi bhasophu, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Ngingabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyalabona lawa amapolisa athi bhasophu yiyo angabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
Isadangi ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuyaxwayisisa ilolu daba. Kanti layo iAfrican Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba.
Akabalalela amaZimbabwe, bangalaleli kanjeli kusayo, bangalaleli iCCC, balalela amaZimbabwe ukuthi aphala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi i-AU le-SADC sisukume sithi kanti kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla, ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Isisiqokoqela sokuqala leso.
Ubaba Ramaphosa simbone siba ngomunye wabaholi base-Afrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe lase-Afrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela ukuqhutshwa yi-SADC, alandele ukuqhutshwa yi-AU. Lokuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho oluphathelane lezokhetho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezemthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuba ukhetho luqutshwe kakutsha, lanxa i-commission ebona ngokuqutshwa kwalo ezek isiyethule uluhlu lwamabizo alabo ababikwa banqoba kugwalondaba lwe-Government Gazette, okutsho ukuthi sokusemthethweni ukuthi ngempela labo okuthiwa banqoba yibo asebekhethiwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change liyayiphikisa limpumela lisithi ukhetho belungakhululekanga njalo lifuna luqutshwe kakutsha phansi kweziqondiso ze-SADC le-AU. Amabizo ayethulweyo agoqela elikamongameli Emmerson Mnangagwa, amalunga edale lephalamende le-Senate, lawezinduna zomdabu. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula ezomthetho, njalo ongomunye oseke wamangalela uhulumende emthethwandaba ngendlela ukhetho oluqutshwa ngayo.
Izek yiyo esithi chapter 12 institution and independent institution erana ama-elections eZimbabwe. Isidiklayele ukuthi ozwani lozwani ngamawina. So emthethweni yikho ukhona. Ngaphandle futhi kube lomunye umthetho kumbe i-court order etshintsha khonokho sokwenzakele. I-court order leyo kuyasokufuza ukuthi lo hononayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi phambi kwenkantolo. EZimbabwe kulento okuthiwa yi-Electoral Act, le-Constitution ye egavena ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo o-SADC labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwens kuphela, even though incedise amaZimbabwens, but abanye laba abaphandle babe funa ukubona ukuthi into leyi yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, ngakungena court order umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguyo ongumongameli in bonke kufuze babesod in.
Ngumthethwandaba kuphela onganquma lokho. Njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC eliyilo eliphikisa impumela yokhetho likuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo?
I-politics is a little bit the government of national unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political settlement. Into enza kuyibalekela ukuthi sithi yi-court kuphela. Kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho. But one of those in a constitutional democracy, you court. Wawu kuluma ukuthi abantu babe intimidated ufaka ubufakazi. Wawu kuluma ukuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokhu ufaka ubufakazi. Ngawu sithi no, inamba lezi aziphumi ngendlela, faka i-V11, faka i-V23.
Ngezinye indlela ukhetho lungaguqulwa ngobunye ubufakazi obungasibo ma-V11 kuphela.
Ye, ngawukhangele specific preliminary report, which is being echoed again by the opposition in Triple C, is that AMA courts in Zimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court a compromise? Compromise. So you call a problem. So there are multiplicity of factors that come into form. That's why I wanna so we are my elders, so we are my negotiations here and there. Not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yiSADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwanda.
Well, bakhuluma ngento ekade isenzakale eZimbabwe. So abantu bona banayo bangahamba emthethwanda. Abantu laba phela kabakhulumi ngento abayizwileyo, bathi bakubonile. Ngisho kade bengama-observer, bathi bakubonile kusenzakale. So into ezingahanjiswa emthethwanda. But now nxa wakhangela iposition ethethwe yi-Triple C ngeyokuthi sizakuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why engithi khona sokufuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabweans, they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZack emthethwandaba. Solungaphi lolu daba?
Kuneendaba ezimbili ezisemthethwandaba. Zonke akazingangeni. But kade singadilile election yona leyo. Kade sidila the issue that is still pending, issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakhasukwena. But not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukhasukwena, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyo ile ndlela yoku-affecta abanye abantu abangahlalikho napha. Lami nginje ku-constituency yami ngiyayithatha isikhathi engabuyelanga. Eyesibili still pending transmission of ama-results. I-ZEC iya-transmitta ama-results ngendlela that is not consistent to i-Electoral Act. But they made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Ngoba ku-2013 no-2018 batshile ukuthi abazange bakubambe ngendlela yonaleyo.
Alo-ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula izemithetho obeqoqa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Abenhlanganiso yokusabalaliswa kwembiko lokulibazisa uZulu amakhosi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary ekhuthaza amankazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane kumbe bengakahleli ukuba lengane. Ubusi Bhebhe, umqondisi wale documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers, uthi bahlose ukuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela enkingeni ezidalwa ukuzithwala besesebancane, kuthi lalapho sebezithola bezithwele bengafiki engozini.
Sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sebesiba ngomama besesebancinyane kakhulu. Sesikhangela isikhathi lesi se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama and into yangikhona ngani iqhubekela phambili imemetheka. Lokhu kwakukhuthazwe luhlelo esasiluncedisiwe kuma-resources ethu lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation, ama-rumors, amahungahunga a-impacta ngayo kumbe ayenza ngayo amankazana ukuthi bayenza ama-decisions anjani xa sesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebeluhlose ukukwenza andi kulokho elikwenzileyo libona ngani kule mpumela ebambekayo yini?
Esihlose ukukwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kunengokubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho, ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi. Njengakhonokho ukuthi ama-teenagers batshelana amanga kakhulu, uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusuze lukukholise, kumbe omunye wakho oyindoda kasuza kukholise nxa isecansini. Yikho begcina bemitha.
Kudocumentary yenu belikhuluma labantwana kuphela yini kumbe like lakhuluma njalo labadala?
kudokumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama decisions athize kuyini kodwa in our planning for the documentary sayenza ama focus group kulabazali so silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama expert opinion within the documentary sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo bese sebancane bayenze ama decisions angcono ukuthi kungcono ukuthi esibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa uleminyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo labazali ukuthi abantwana babazwisise ukuthi abantwana bayafa bayafa bayaphela njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi becine beyengani ukuthi hhayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni sihambe kubugogo kumbe sinathi izihlahla ezithize becine besifa ngenxa yokuthi bayahugeka besesaba ukuyatshela abazali babo ukuthi hhayi mama baba sengizithwele.
Lo-ke ngunkosikazi Busibhebhe, umqondisi we-documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers, obekhuluma ecingweni ekubulawayo lo Tabo Kancube we-Studio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi odokotela labongi sebe zasiwa esikolo sebandla leZANU-PF esithiwa Herbert Chitepo School of Ideology lapho abazafundiswa khona insika yebandla leZANU-PF lokwabangela ukuya empini yenkululeko. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi oyengumphathintambo wesigaba seMashonaland West unkosikazi Mary Chigoka Mliswa wanqotshwa kukhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF usephendukile engukhansila weHurungwe District Council. UChigoka Mliswa ukhethwe phansi kohlelo lwe-proportional representation. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula le-audio ma engafundwa esiyezwa konke okwenzakalayo. Njengalokhu angaphumanga ama-results, siyafisa ukuthi kuphinde kuyevotwa ngokutsha. iZANU-PF sesibazi ukuthi ma singazange besavotelwa njengalike eBulawayo zahamba bavotela. Balaliyani ingqondo yokuthi kuyathiwa ezilongi votele i-CCC sifuna lilambe. So abantu abanjalo vele sesifuna bavele abaphume.
Livuka njani Studio 7?
Livuka njani Studio 7? Hayi sibonge. Sibonge sesizizwile izindaba ezekuseni. Engikubonga kakhulu Studio 7 namhlanje ukuhleleka kwabantu abalethe ama-audio bevela ebantwini bezimbabho. Lisikhiphele abantu abebekhuluma into ezihleleke kakhulu kakhulu. Yikho esikufunayo ukuthi sizwe izinto eziqumbaqumba ukuhle lela kwethu ngesikubonileyo. Kodwa ke silicebise futhi Studio 7 ngoba indabeni yezibisiya ngapha zizwa ngabantu bonke iningi lethu siyazilalela. Abantu abanjengalami elisikhiphele bona Richard Mono lalo omunye owinye wanke West iindaba zabo selizikhiphe kaningi belokhu bekhuluma into eyi-1 ngibona sokule 4-5 days lisikhiphela same thing. Siyabe sithanda okutsha okuvela akibo khona ngani izolo bengilaleni u-spokesperson kamongameli eGagasa nxa usizwa uyakusiza ukuthi ukhuluma into engamanga. siya kuthanda ukuthi lisikhuphele ezilohlonzi. Ngithokozela abantu bakithi abakukhulumile, yibe sithanda ukuthi libe lisifakela bona sibezwa bakhuluma into ezini lesi sinto ezihlelekile, hayi labana abafohlayo. Siyabonga Studio 7,
Studio 7, Studio 7. Siyabonga lapho sengathi ngavula le audio yami. Ngifisa nje ukudlulisa ebantwini bonke abakhona umhlaba wonke abalalela iStudio 7 ukuthi abantu mabafune uNkulunkulu ithiwa lisakhona. Kunomprofeti emhlabeni igama lakhe kuthiwa nguKhakho Philip. Njengalokhu umfundi esikoleni engeke athole imphumela ngokurevisa itest ka-1980 ngeminyaka le yako-2000, kunjalo ke neBhayibhili. Abantu abasoze babona umbuso wezulu ngokufunda iBhayibhili kodwa ngokwamukela umprofeti phakathi kwabo. Njengalokhu masifunde iBhayibhili sibona abantu bamukela uNoah, uMoses, uJeremiah, uIsaya. Labo bantu yiko okukhulunywa ngabo encwadini kaSambulo 20:12 ukuthi amagama abancane nabadala ayilotshiwe encwadini yokuphila. Ngiyabonga.
Ngibingelele enkundleni. Hayi, okhuluma engumantsheza. Hayi, basakazi, uhlupho esibhekane lalo singabantu baseZimbabwe lunzima kakhulu, ngoba enye 5 years ezayo asikwazi ukuthi siyabe sikuphi. Empeleni siyagugela egangeni, siyagugela endleleni njengamathaya emoto, njengoba izano ilokhu ingafuni kuphuma. I-5 years isikhathi eside kakhulu. Ngalokho angazi ukuthi lalaba abaphikisayo njengoba kungathi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi bayekhothi, kodwa kuzwakala ngathi laba abakwazi ukuthi kubafuna ukuthi abakwazi abafuna ukukwenza. Sicela ukuthi labo bebe le ndlela ehlelekileyo engayenza siphume kulobu bunzima esiphakathi kwabo. Njengoba nje sigcwele kwamanye amazwe, labazali bethu abahlala emakhaya abalandaba labantu ababo balendaba lezano, abalandaba ukuthi impilo yabantu babo iguquke, abalandaba ukuthi abantu ababo befunde. Bona abakukhangeleyo kuphela ikudla ichicken lokuchona begqoke amantsaro. Okubuhlungu zathi uqeda lapho kudla ichicken, uqeda lapho uphathwe isisu, uthi uye esibhedlela ufika uswele imithi. Hayi, okunye kuyadanisa kakhulu impela. Yikho abadala bethu izinyane lomnyaka likhala lisiye emakhandleni.
Studio 7, Studio 7, linjani lonke? Hayi, siyaphila kahle, ngihlale phezu kwendaba. Hey, kulo muntu wenu lo kuthiwa ngu-Anglestone Sibanda lo, kuzobuya lo kuthiwa ngu-Witness Dube, kuzobuya lo kuthiwa Mabutho Moyo lo. Laba bantu angazi ukuthi kati kahle kahle izanu yaba phani. Ilizwe liyaphela nyanya finichi padloke bekomenta bethu babumnanga kwa ilizwe yalizama. Hey, kwati bakhulu umuntu ezifani mani bathi imgwaqo kwayishangani konke into engekho yonke yona leyo. Ngicho akulanto ekhona amanzi eBulawayo, ngihambe khona iweekend yonke kuze kufike namhla amanzi zero akudla, aphumi khona ukuthonta amagesi ahamba abuye kodwa kwathiwa kusahambe konke lokho. Eyi, angathi abantu abashiywa kathi izanu PF yabaphani, kathi ukuthi bekhulume nje iqiniso kodwa ukuthi hhayi into kazisekho, ilizwe selifile laphela leli. Kuyini okubanika inhloni kathi bakhulumane ekuqaleni bona ukwenza bebe le nhloni ukuthi bekhuluma iqiniso ebantwini? Bephongauntula bewumane ashiywe ngani kuthiwa inje ethingezwe ezinye ezikhonkotha khatshana kwayela iyaphongulavu angabe ikhonkotha ingazi into eyikhonkothayo. Ashiye mushuwa asuba bantu besindebeleni laba. Ayi,
sanibonani kwi-Studio 7, nguPaul Ramudaba la olungikhathaza emoyeni wami. Intembo nuyikuthi yami bencinci ngadlala amabe sebesithi ukhetha ukuthi uphindwe aluphindwe sibili ubaba lo engabuyelile angasithwalisa nzima. 5 years iphutha ntoni bethwele nzima. So ebefuthi ebuyele asiyacela badala bona niplani sibili umuntu le ephumile usithwalise nzima nibesikwandisi nekuba amafora nazimjokoja ngenxa yezami.
Studio 7 siyabonga ngomsebenzi, siyabingelela. Sinethemba lokuthi iSADC bazalungisa ukuthi ukhetho uqale phansi and lungaphathwa izekhi futhi ukuthi bebone ukuthi free and fair iTCC ingayidla kangakanani iZANU-PF ngo-80%, ngoba vele amaZimbabweni wonke ayifuni izanu lokuyiqiniso. Bavotisa abantu ngenkani bese bekhipha ukhetho bethu bavotile bawenile. Akusikhona ukuwina lokho, babamba abantu beZimbabwe ngenkani babarepha kahle kahle abantu bezanu. So uma kungenzeka uthi uNkulunkulu efake isandla ukhetho luqale phansi lugayide ama guidelines a right ay friend fair election kuyaphumela imphumela ezangcono umhlaba wonke uma kungahamba kunjalo kungabongeka kakhulu kodwa uma kungenjalo qhubeka thiwa iZANU PF iwinile oRamaphosa bayamgcoba umnankakwa hey iZimbabwe yabehlelwe yifele imnyama kakhulu okungeke kulunge futhi nanoma yinini
Studio 7 njani linjani lingeza abasakazi bonke nabalaleli lami ke ngiphawula kancane maybe le inkulumo engikhuluma ngafika kuye lo umdala wesikhava lo umnankakwa lo umnankakwa udliwe aphume sikhathele ngamnankakwa lo sikhathele impela sikhathele kakhulu kakhulu ngaye soyibulale yonke into lapha eZimbabwe lami bathatha igolide beyelidlakale kuboDubai ngathi nasilamba lapho ekhaya lami akaphume lo mdala lo 8 years too much akaphume
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Idalia lichaya isigaba seFlorida kusukela izolo ladiliza izindlu ladabula izihlahla imota zaphoselwa emoyeni okuthiye izigidi lezigidi zabantu zingelamandla kagetsi. Abahlenga abawelwe ingozi bebengakangeni endaweni ezichaywe kakhulu lizulu leli ukuze kwazakale ukuthi bakhona yini abalahlekelwe imphefumulo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida umnumzana Tamurai Gwegwerere ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Ubusuku bonke leli zulu lisina lizange limukuna njalo khona manje namhlanje lilokhu lisina izulu okunye okubonakalayo sibili ngumoya umoya ubushaya sibili ubusuku bonke kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona into azimanga kuhle sibili ngoba inkinga eba khona yokuthi nxa izulu lingana libe linengi ngasikhathi sinye indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe le ndlela yokulukuza yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu ikho ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuyukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba indlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziziningi endaweni eziningi
ngokubona kwakho indlela eyenzwa ngayo indlela ongathi indlela eZimbabwe ingathola khona isifundo ukubana nqa kule ngozi enje abantu batshelwa njani njalo nini
kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa okwenziwa yiAmerica kungasikhathi esikude umongameli welizwe uJoe Biden ube phuma ekhuluma ukuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo ukuthi kulungisiswe lokuthi uhulumeni uzakwenzani umongameli welizwe lo ophumayo nje ahlakhulume nxa into senzakala ugovernor uDeSantis uhle waphuma ingakafiki ilokuzeni iHurricane sisalungiselela ukuthi iyeza lokho kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe phakathi kwayo ngoba yibo abameli besazi yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakala njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje bayalandelwa bonke ababe behlakelwe yilesi sihlakalo banikezwe indlela zokuthi bangababe le ndlela zokuthi baye phambili impilo ziyiphambili le into engekho eZimbabwe liqiniso lelo eZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani hayi zinlutshwane azikho sibili ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke zikhona yini ama-helicopter azafika akhipha abantu ayebasa lapho okulungileyo akhona yini ama-boats khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswamp achaya ukuthi even amanzi emalutshwane ayafika athwala abantu abasuke i-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho yile qiniso so into okumele sifunde lapha from iAmerica into enaleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lilendlela zokuthi nxa kulesehlakalo esinje sizakwenza lokho
Alo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama nguChris Gande.